phela ukukhona ukuthi isikhampani zazo zivele zathi ukuthi kwakulama quasi fiscal expenditures ukuqedwa kwemali e reserve bank okungekhemthethweni and the mechanization yayindaba enkulu lo mgabe ohamba wayavula imitshini yakhona etshengisa uzulu ukuthi usethe ngemitshini kodwa izincwadi zakhona kazihambanga kuhle le ndlala phela ngisho ilokhu ibhadlile kulonyaka kutsho ukuthi vele indaba yakhona ilobudlwangudlwangu phakathi.
Kodwa siyakhumbula ukubana babekhona labo abe-MDC abatholayo labo okunye. Kungakuhamba njani kakhulu kibo? Singathi bayabhadala yini bona njalo bayaziwa na?
Abasozi babhadale ngoba antsho vele labo babekhalakhala besithi izimali zephalamente azikabhadalwa. Kwakuzokudingakala ukuthi ngaye bona bahle bala ukuthatha izimpahla zakhona ngokuthi bayebhadala babezabhadala incwadi zakhona babeyasebenzisa ziphi ngoba i-reserve bank yayingelazo incwadi zokutshengisela ukuthi umuntu wayenikwe i-equipment yakhona. Ngaye bahle bala ukuthi bathathe into zakhona kodwa bazithathe impahla zakhona. So kuzavezeka kathesi ukuthi kwakulobuceli yini abakwenzayo bona abantu be-MDC nxa indaba yakhona ingazicazululwa ePhalamende.
Manje singathini ngodabolu nje sikhangele ukubana ilizwe labela kutsha abantu umhlabathi. Ngokunye yini okungaphathisa ukuthi ezokulima zithuthuke, nanku siyabona ngani akuqondakali.
Uyabona phela yikho labana ababebhala izincwadi abalobe i-research labana be-London abesithi i-land reform ukuqulwa kokunikezwa ilizwe umhlabathi kwaphumelela. Yikho abakuchiyayo ngabomo babekwazi ukuthi kuyahambelana lokwehluleka lobudlwangudlwangu obuqondane le-policy land reform. Yikho sisho mina idlala elokhu ikhona yama-millions amadola amaningi asetshenziswa ama-NGO athathelwa izimali, ama-mines athathelwa izimali, izimali zisetshenziswa ku-agriculture mechanization. Kuzafanele ukuthi kubotshwe abantu be-MDC bakhona nxa bengabhadalanga ukuthi bangama-defaulters bafanele babotshwe.